Unkosazana Kuphe utsho lokhu emhlanganweni lethethela izindaba ehoteleni yeHoliday Inn ngemva komhlangano webandla lakhe wokubonisana ngokumele kwenziwe ngemva kokhetho. Uthi yena labebandla lakhe abalusekeli uDlakela ekhuthaza ukulandelwa komthetho lapho abantu labamabandla ezombusazwe belensolo.
Nasi ke solo sesilandela amathanda akhondileni ukuthi siyefuna ukuthi isolo esiyibonayo yilezakezakezake. Ku-unfortunate ukuthi lokho kwenzakele mhlaka-1 kwenzakele ukuthi abantu bafune baye esitaradeni, amasotha lawo aphuma aresponda sinalokhu asikusapota. Anti kuthiwa kule commission esifakiwe, sifuna i-commission icubungule udaba lolu ililungise kuthikazela ukuthi kungaphindi kwenzakale futhi.
UMakhuphe uthi njengoba ukhetho seluphelile ufisa ukuba ngabe uMnangagwa uqoqa umhlangano lawo wonke amabandla ezombusazwe aphatheke kukhetho ukuze bakhulumisane ngentuthuko yelizwe.
Senzela ukuthi kungakhanyi ngazathi uhulumende ye-executive yiye esibambulukuthi ngokuthi outcome yangkhona abantu bazayigesela kuthi, kodwa kungaba yiparlamenti okulama-political parties wonke onalawa alama-problems kube yibo abazakhonstithi commission yangkhona sokuya labanye abaphandle kwelizwe, but iparlamenti ibe yiyo ebamba udaba lona lolu. Kuzancedisa ukuthi bonke abantu akade benzensolo insolo zabo zizafakwa ndawonye, impumela ezaba khona kungakho abantu bonke bengazimela ngayo. Executive ekwenzayo kuzaba neproblem, but kungaba iparlamenti labama-political parties wonke akhona nginethemba lokuthi abantu bazavumelana bethi ukuthi lekho yikho okungenziwa ngakhona, sibone ngazathi lokhu yikho okumele ukuthi ngabe kuyayenziwa.
Omunye wabathole isikhundla sokumela uZulu edale lephalamende unkosikazi Priscilla Misiya Irambu Imshonga uthi usezoqhubekisela phambili ezinye zezikhalazo ayethe wasukumisa edale eledlule.
Okukhulu into yamenhlala ngikhuluma ngayo i-sanitary ware kumele sibuyele siyekhuluma ngayo. Akusebenzi ukuthi singathi singuhulumende omutsha abantwana bethu bengakwanisi ukuya esikolo because abana-sanitary ware. Second, kumele sikhangele into leyebimele iphele kathi singu-2018 kodwa upresident elect wayevele evumelane lathi siqalise ukwenza into zethu zokukhuluma njengabomama, wathi into leyo uza-extend uzavumelana thi ukuthi president. So the one thing that I'm going to bring to the house immediately as we open is to push for an amendment for the extension of the court.
Uthi uzophakamisa njalo udaba lokutholiswa kwabesifazane amathuba ngokungena kwezombusazwe hathi ngokukhethwa inkokheli yesilisa ebandleni kodwa bekhethwa ngabanye babo.
Wena njengomama kumele ube kubhalota omama bakuvotele wena njengomama ukuthi ungene. Ayikho naloko othi amadoda ayahlala phansi akhuluma ukuthi nafuna izibani nozibani nozibani, asokhotha yabomama iyabe ikhotha yabobaba abalethayo babafunayo. Okwesithathu, sikhangelele ukuthi upresident elect is going to make sure ukuthi this time icabinet yakhe iyabiyela omama 50% omama. Bakhona omama eparlament, omama abayanga aba-intelligent, akula excuse yokuthi angabi labo omama kwicabinet. So sikhangelele khonokho ukuthi manxa sengena esikhundleni sangikhona enguye owayebe ngupresident oyabe ekhethwe ngabantu uzakwenza khonokho esikukhulumayo.
Abe-MDCT ekhokhelwa nguMakhuphe bathi leli lithuba alitholisiweyo uMnangagwa ukumanyanisa ilizwe ukuze lisebenze ndawonye ukuthuthukisa umnotho lesimo kungakhangelanwa ngemihlobo kumbe indawo. Abezombusazwe kanye laye uZulu uyakhuthazwa ukuba asebenze ndawonye ukuqhubekisela ilizwe phambili hathi ukube lokhe kudonselanwa. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.